isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 22 ngwekwezi 2020 uFacts Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakele belegciwane COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Futhi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu.
Engabe qakathi kulamaphala kodwa ngibona ngathi ama indleko zangkhona sicina zibe siba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo retest kona labo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala kufuze zibhadalele nje bakade samantu bengelamali
abanikazi bezimota ezithwala uzulu asebengene kuhlelo lokusebenzelana phansi kwenkampani yamabhasi eyezubco bathi sebekubone kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo.
Kunzima kwabanye abantu nxa ungalama savings ungasebanga, kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour ukuperforma and so on.
Kuli viki kuwaza Friday silabaculi ababili abacula umdumo we-afro jazz uVusa Mkhaya loNomathamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana kulabathathu abahlolwe izolo bafunyanwa belegciwane le-COVID-19, ababili babo bengabaphindele ekhaya bevela kwele Botswana, kuthi oyedwa eyisakamuzi saseHarare esingela mbali yokuphuma elizweni. Lokhu sokusitsho ukubana inani lasebetholakale belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lathoba munemunye 29, labulala abane. Asebehloliwe ukubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,707. Abekolitshini le-John Hopkins kwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,128,492. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 333,489. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,098,615. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyane belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,330. Labulala inkulungwane phosi ezintathu 3,101. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi phosi amane 39,416.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uzulu weZimbabwe akumelanga ajabulele izinqumo ezethilwa yimithetho ndaba nxa ziqondane lokuphathisa bona kuphela. UZiyambi utsho lokhu emkhosini wokwehlukaniswa kwedale le-Supreme Court lele-Constitutional Court obekukhokhelwa ngu-Chief Justice Luke Malaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mkhosi ukuba uzulu akumelanga sole imithethwandaba nxa yethule isinqumo angavumelani laso.
Where the courts have ruled in favor of government is, in government's view, preposterous.
ukuthi abantu bathi uhulumende kumele adliwe ama cases, ukuthi kuthiwe amadali alungile, asivumelani lakho. Ukuthi abantu bathi idali lingaphansi kombuso wethu nxa bedliwe ama cases, asivumelani lakho. Ingqondo le kayimelanga sivumele, ngoba nxa singavumelana lakho kuyabe sekusitsho ukuthi uhulumende angathonisiswa amacala nxa ephambanisile.
Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-MDC lihlala lisithi imithethandaba yeZimbabwe iqondiswa yi-ZANU-PF njalo isetshenziswa ukulwisanisa amabandla aphikisayo. Kuza njalo ngesikhathi i-Supreme Court inqume ukuba uMnumzana Nelson Chamisa kasuye okumele akhokhele ibandla le-MDC ngoba wathatha intambo zobukhokheli ngaphandle komthetho. Umahluli omkhulu wemithethandaba yeZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi usebenza izimele kweConstitutional Court kuqakathekile.
Is an essential feature of constitutionalism, highlighting the role and the importance of the constitution in the national.
Ugatsha lolu luqakathekile ngoba lutshengisa ukuqakatheka kwesisekelo sombuso elizweni. Ukuba khona kwedale leli elikhangela indaba zesisekelo sombuso kwenza ukuba leli dali libe yinsika yelizwe leZimbabwe.
Wodwa umholi wenhlanganiso emele amagqwetha e-Law Society of Zimbabwe, uMnumzana Thandazani Masiye uthi kuyadanisa ukuba uhulumende ufuna ukuguqula isisekelo zombuso.
I-constitutionalism asiyonto mele uyitshintshe nsuku zonke, uyitshintshe nsuku zonke ngoba phela iyinsika yomuzi. Nxa ngisithi umuzi ngikhangele ilizwe, iyinsika yelizwe abantu abaphila ngayo. So akuze kwaba kuhle ukuthi singahlala sihlale sitshintshe, sihlala sihlale sitshintshe. Kuyabe sokungani sesitshintshela laba abakhona. Kukanti i-constitution ayidalelwa ngumuntu, idalelwe ukuhlala uhlalele abakhona labazazala labazazala labazazala.
Kusenjalo inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum yethule umbiko ikhuthaza uhulumende ukuba ahloniphe amalungelo abantu.
Sifikise umphathi ntambo obona ngezaphakathi kwelizwe u-Honorable Kazembe Kazembe ukuthi simazise ukukhonona kwethu nokucasuka kwethu ngendaba zonezi. Sisithi thina kufanele kube lokuhlolisisa njalo lokwazisa uZulu ukuthi kuyini okwenzakalayo, okwenzakalayo kundaba zonezo zombili. Njalo sahambe safikisa ugwalo lolu kwisiphathamandla samapholisi u-Commissioner General Godwin Mathanga.
ELeZimbabwe belinanza iminyaka eyisikhombisa lokhu isisekelo sombuso welizwe salotshwayo. Kodwa ingcitshi zozomthetho zithi okudanisayo ukuthi kuze kube manje imithetho ayikaguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso. Ngakho-ke abaningi bathi lesiyimizamo kahulumende yokufuna ukuguqula isisekelo sombuso ukuze sinikeze umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemthethwandaba engabuzwanga muntu. Uhulumende uyakulandela lokhu esithi ukwehlukanisa kwe-Constitutional Court le-Supreme Court kuza kwenza ukuba amacala amaningi ahlulelwe lula njalo ngokuphangisa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela bephansi kwenkampani kahulumende yamabhasi eyeZupco bathi sebekubona kungcono usebenzisana layo ngoba bengela mthwalo wokuzidingela amafutha ezimota njalo babhadalwa kuhle ngesikhathi esifaneleyo. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labakumsebenzi wezimota ezithwala uZulu bathi lanxa bebethandabuza kuqala sebekubona kungcono ukusebenzelana labeZupco. Laloba kunjalo kuleziqondiso okumele zilandelwe andubana bangene kuhlelo lwabeZupco. Lokhu kugoqela ukuthi bapasise izimota kuhlangothi olwe-Vehicle Inspection Department, i-VID, ihlole ukuthi yabhaliswa kuhlangothi lwezimra njalo labachayeli kumele babe lesithupha sokuchayela ese-class 2 le-defensive driving. UMnumzana Arnold Chinyoka, ongu-inspector kukampani yeZupco, uchasisa ngalezi ziqondiso.
Maybe the first advantage for putting your car to ZUPCO, one, you are not the one who is responsible for providing the provision of fuel.
Ngenisa imota ozukho ngokubana kozukho bazabe bezakholisa ukondaktha wenomsebenzi wakho ngokudriver kuphela awusoze udinge ukondaktha njalo imota yakho izabe ihlolwa imihla nemihla ikhanelwe nguzukho njalo ekuholiseni kwakhona ekubhadaleni uzabe ubhadalwa ngelanga lapho uqeda khona ukusebenza mihla nemihla njalo uma ufuna ukungenisa imota kozukho kumele imota yakho ihambe e-VID iyehlolwa ihlolwe ukuba nayo ilungile na ukuthwala abantu njalo akula zinto ezimoshakeleyo emoteni yakho lapho kufunakala udrive na uzidingele udriver uyahamba laye ayehlolwa atestwe ubana ulungile na ukuthatshayele abantu njalo ayenze ama-retest
uNkosiyazi Linda Dube omunye wabakulumsebenzi uthi lokhe wangenayo kulolu hlelo lwabezupho kakaze adibane lohlupho
mina lokhe ngafaka ikhombi yami kozupho angilahlupho sibili ngoba kunje ifuele ngomlando kazupho loba imoto yabichovisa hamba ichovisanga ngaziphi izizathu khona ngale mina eyami imali ngiyiphiwa ikwanele ugimi ukuyihambisa khona lesibili kungincedile kakhulu and ngesikhathi lesise-lockdown abanye bonke laba bachovisa amanye ama-association kodwa thina lokhu sithola imali yethu and le mali yethu futhi awulastress ukuthi engxane idrive uzawubuye kutshela izitori sezokhesha inemali imali yakho uyithola yonke ivele ikwanile khona ngale uyithola ngesikhathi so kuhle kakhulu sibili ukuthi khona uhambise ikhombi yakho khonale
laloba abanye bekubona kungcono ukungena kulolu hlelo lwabezukho kulabanye abathi abavumelani lakho omunye wabo ngumnumzana Herbert Ndebele ongumnikazi wekhombi esebenzela kobulawayo
right siyafuna sikuthi siregister amakhombi ukuzukho but ama requirements akhona asuyingathi azikhulela kakhulu kokuqala bawutshele ukuthi bafuna i-certificate of fitness kuthi amakhombi seli more than 2 months aphaka and ama-certificate of fitness abe siya-expire lokuthi ikhombi bafuna ukuthi ibe ngeye-diesel ingabi ngeyepetroli thiimona zethu bezingezepetroli zibe sizisebenzisela kuhle singela problem lokuqala ukuhamba kuma-clearance amapholisa landani uyakwazi ukuthi vele kuhlezi kule impi yamapholisa labantu bamakhombi uyathola ukuthi engxenye kula la macala aphending amanye ongawaziyo inumber plate yayi-captured uyakwazi suka kube yinkinga enkulu kakhulu so ha sile challenge sibili
umnumzana Nqabutho Zulu ongumtshayeli wamakhombi kazupho uthi indleko ezifuneka nxa kumele ulungise amaphepha afunekayo ziningi kakhulu
umthayeli wangikhona kufuze ebe lamaphepha layo futhi akwanile akufunanga ukuthi abe le-driver's license kuphela kodwa kulamanye amaphepha angaphezu kwe-driver's license kuphela afunakala ukuthi awathole amaphepha la njengabo-medical labo-retest le-defensive driving mina ngokubona kwami ngibona ngathi engabe qakathi kula maphepha lawo kodwa ngibona ngathi indleko zangikhona zicina ziba ziningi kakhulu ngoba ungakhana labo-retest kunalabo labo medical labo defensive driving aso zinto ezithi zithathwa mahala kufuze zibhadalele njengoba kade samantu bengela mali
abanye bathi ukungena kuhlelo lwabezupho kulicebo elihle ikakhulu abangena kudala ngoba bengamanga ukuthi basebenze loba umumo we-lockdown uvalele abaningi abakulumsebenzi ukuthi basebenze abatsha abasafuna ukuqala ukungena kulolu hlelo khathesi bathi izinto ezifunakalayo ziningi kakhulu zilendleko enkulu ngakho ke imali yokuhlawulela lezi ziqondiso yiyo abangelayo ngoba behlale isikhathi eside bengasebenzi ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele naseZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini ngoba sisebenzela sisemakhaya. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa lazo zibikwa zingabanye abathelelwe igciwane le-coronavirus kulelo lizwe. So ulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili 19,000 asebetholakele belegciwane lecoronavirus kwele South Africa. Kwathi abedlula amakhulu amathathu 319 babulawa ligciwane leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Asikezwa kakhulu inani kodwa sawazi bakhona ayizalwane zaseZimbabwe ezidlalo leli gciwane kodwa kasikeze ukuthi engabe sekhona odlulile yini emhlabeni kuyinto esethusa kakhulu. Lokho sokwenze ukuthi abantu baqhubeke behlala besemakhaya okwakhathesi siku-level 4 lapho utshwala lokhu buvaliwe, ugwayi lokhu ungathengiswa, kusebenza kuphela laba ama-essential services labantu abasebenza ezitolo. Kukhangelelwe ukuthi ngoJuni kuhanjwe ku-level 3 lapho utshwala kuzaqala ukuthengiswa, kodwa kuthengiswa mhlawumbe kungama-takeaway abantu bengavunyelwa ukuhlala khona. Kawukacaca ukuthi ama-restaurant azobe vuliwe yini.
Ziphila njani izizalwane zeZimbabwe khona ngapho njengoba sisizwa kuthiwa iningi lithwele nzima ngendaba yendlala?
Kungavuli kwama-restaurant lokho kutsho ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziningi ezisebenza ema-restaurant azisebenzi, kazila mali yokudla, kazila mali yokubhadala ama-rent. Layo i-UIF kayibhadali ngendlela esasikhangelele ngakhona. Lakhathe sabantu abaningi abasebenzisa ama-passport kabakathola imali yabo kuma-UIF. Umbiko esesiwutholayo khathesi yikuthi labo abasibabiza ngokuthi ngama-landlords kumbe sithi ngomastanda sebeqala ukubhalela abantu abalojileyo ukuthi nxa bengelayo imali ye-rent kumele ngoJuni babonthi badinga enye indawo yokuhlala. Lokho kuyinto-ke esingani yasihlukumeza kakhulu ngoba abantu kabalayo imali futhi kabakwazi ukuthi bazohamba bayehlala ngaphi.
Bakhona yini abelokhu befuna ukuthi baye eZimbabwe abavele eZimbabwe?
Inani lalabo abafisa ukuthi babuyele eZimbabwe lokhu lekhupho labantu abaningi abafisa ukuthi behambe. Labo abafisa ukuthi babuyele ekhaya babhalisa e-embassy kumbe consulate eZimbabwe yibo abadinga amabhasi ukuthi bengabuyabisele ekhaya, babafake e-bed bridge ku-quarantine bahlale izinsuku kubonakala ukuthi kabalalo leli gciwane.
Lo ke bengumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Kwezemidlalo, owaye ngumdlali weqembu lesizwe uEdward Sadomba ukuthaza abadlali bomdlalo wenguqu ukuba balungiselele ikusasa yabo sebethethe umhlalaphansi. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjiwe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usadomba uthi umsebenzi wezemidlalo uyaphangisa ukuphela, yikho kuqakathekile ukuba abadlali belungiselele ikusasa yabo ukuze bethole ukuziphilisa kanye lemuli zabo nxa sebethe bathatha umhlalaphansi.
Kariya yebhora kana tima sports idiki
ngikhuthaza abanye ukuthi indlela yenhle yokugcina imali yikuba lezakhiwo esingakuthi ngesilungu properties. Njalo kuhle ukuthi sigcine imali zethu ekhaya kuzakhiwo lezi, ngoba ekhaya kulabakithi njalo kulabanye abancane abafuze besukume ngenxa yokusebenza izakhiwo lezi.
Usadomba udlale kakhulu emazweni abalisa eSudan, eLibya kanye leUnited Arab Emirates. Njalo ke walobelana isivumelwano somsebenzi esesigidi samadola aseMelika ngesikhathi ethengwa liqembu eleAl Ahli Tripoli laseLibya ngomnyaka ka-2014. Kuvamile ukuba abadlali bomdlalo wenguqu bedonse kanzima ikakhulu nxa sebethethe umhlalaphansi kwele Zimbabwe. Imbangela ukuba iningi labo livele liyabe lithola iholo elincane. Usadomba uthi labo abazithola sebedlala phesheya lapho kule holo elingcono kumele bengadlalisi imali, njalo ukuthenga loba ukwakha izindlu lezinye izakhiwo kungabanceda kakhulu. Abanye abadlali bathi bengathatha umhlalaphansi ekudlaleni babe ngabaqeqetshi, kodwa lowo ngumsebenzi ongela kusasa elicacileyo ngoba besuka babe baningi abaqeqetshi abaxotsha imisebenzi emilutshwane. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4 day.
Friday. What's a Friday? Inamba lingomile wena.
Kuli viki kuwaza Friday silengqoqo enziwe nguKips Dube endaweni lo Ezra Jesus Banda. Labaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz uVusa Mkhaya lo Noma Thamsanqa Mkhwananzi owaziwa ngegama lokuthi Inkwali.
Yebo kambe zulu kandaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo lo ngokhefu jube namhlanje ke siyatshaya ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19. So ke lamhla ke siyabe silokhu esijeni silinikanika esilinika khona njalo ke ngilo Ezra Jesus Banda ukhona ngale ke kwele Bhilitane. Chisa kunjani?
Ngiyaphila Mthembu Zithemba uyimelele abalaleli namhlanje kwelesihlanu nje. Lapho ke sithi ke njalo chilo ke uDube sixoxeni sikwegiseni labahlabeleli bakuleli abahlabeleli bakithi libonile ividiyo esiqale ngayo ke ngavusa Mkhaya. Mkhaya ke ukhona lapha ke cingweni ngizwa kuthiwe Austria khona ngapho ulahlekelwe imisebenzi eminingi adumele uyenze kuwe Italy, the whole of Europe ke okwamanje busenzana isikhathi sonke lesi lockdown.
Yebo, sabonani lonke abalaleli. I-lockdown le isithwala esenzima ngoba we can't asikeke sa-travel, asikeke sayenza lutho. So isikhathi esiningi mina ke ngise-studio endlini ngirekhoda ngibhala izingoma ngilungiselela isikhathi esizayo nxa i-lockdown isiphelile ukuthi ngizwana kuvuleka ama-borders, kuvuleka izinto senenisukusebenza loku-travela njalo.
So siyabona Mkhaya sibile ukuthi kukhanya kulo hlupho olunye olumangalisayo khonapho ukuthi alisazuzi le mali lezinto ezinjalo kodwa ke wena impilo yakho manje khona manje ime njani?
Hayi mina impilo yami okwamanje i-right, anginasikhalazo kakhulu ngoba ngike ngasebenza iminyaka edlule. Ngiyakwanisa ukuphila, angila problem. Kodwa kunzima kwabanye abantu nxa ungalama-savings ngokungasebanga. Kunzima nxa ungela income because khathesi bathi khona bona maybe siyaqalisa ukuhamba on tour, ukuperforma and so on by end of August.
So ke zulu wandaba sasilo Unkwali kona manje Unkwali kunoma Thamsanqa unoma Thamsanqa ke ukhona ngale kuneZimbabwe uyashaya phela okuzwayo culo wakhe Unkwali siyakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga salibonani balaleni lababukeli.
Ye so ke akutshela abantu ukuthi wena vele ungubani?
Unoma Thamsanqa umuntu okhulele koBulawayo afunda koBulawayo ngiyaqalisa konke umculo khona pha koBulawayo.
So wena ucula umculo bani?
Mina umculo engicile kuwa kakhulu umculo wesintu. Ngiyacula imbube okuyinto engajayelekanga abantwini abangomama kodwa ngiyacula i-albhamu yami engicile khona imbube kuphela. Ngiyacula futhi-ke ngisebenzisa leziginci then kwezinye isikhathi-ke ngiyayenza-ke zona lezi ezalezinsuku i-house ngiyake ngiyenze ngingene even la ku-R and B depending on situation.
Kule ngoma eziningi osuzithayele sibile enye yangkhona siyayazi Inkwali ingoma emnandi kakhulu ingoma le ethi unyawo lwami ijona ingoma le.
Ingoma le yingoma vele ekhona ingoma yayithanda ukuhlatshelelwa ngubaba wami. So yikho yikho kwenza ukuthi ngiyithande lami ngoba yingoma ekwenza ukuthi lanxa uyihlabela uyizwe nje emoyeni wakho ukujula especially nxa ngingekho ekhaya ngithatshana ngizwe ngifisa ukuthi angabe ngiyabuyela ekhaya.
Akuyihlabele phela wena siyakwazi ukuthi uvele uyishaya kuzwela akushaya isiso.
Nyawo lami lolu nyawo lami lolu nyawo lami lolu likanyana nyawo lami lolu. Unyao la milolo,
Iredio yenu yelinikeza izindaba linikeze ukulijabulisa njengalokho esikwenza lo Duwe ipage yetu le Vio eNdebele thatha ke kathesa uthumele abangani bakho lishare like the page and share it ebantwini abangayaziyo njengoba namhlanje sitshengisa uvusa mkhaba nyamara abantu besingazazi ingoma zakhe lonkwane so ngakho tshengisana abaningi libatshengisa ukuthi sitholakala lapha ke siyalibonga amaviki wonke everyday lukhona lo hlelo 24 hours a day is Vio eNdebele uyathola ke izindaba uthole konke okufuna ama video wonke wafuna emhlabeni.
Lamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili inani lasebetholakele belegciwane eZimbabwe seliqonge laya kwabangamashumi amahlanu lanye 51 kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu. Abanikazi bezimota ezithwala uZulu asebengene kuhlelo lokusebenzela phansi kwenkampani yamabhasi yeZupco bathi sebekubona kungcono ukusebenza bephansi kwalolu hlelo. Kuliviki kuwoza Friday besilabaculi ababili abacula umdumo weAfro Jazz uVusa Mkhaya lo Nomathamsa Nqam Khwananzi owaziwa ngegama lokuthi Nkwali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempela sonto elichukile. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.